Ama Republican eso abonileyo ekhuluma kuDemocratic Convention izolo afana layo John Kasich, I think amncede kakhulu uJoe Biden ngoba sekusobala ukuthi iproblemu yabantu abalayo ngoDonald Trump akuseyiwo ngamademokrati wodwa, kodwa sekuhlanganisa lama Republican lawo abona ukuthi umbuso kaTrump ubisela ilizwe emuva. Sinzwile uJohn Kasich esho layo ukuthi one of umsebenzi kapresident yikuhlanganisa abantu, yiku-unite abantu, ngoba ma usungupresident awusengupresident nje owebandla lakho, usungupresident owelizwe lonke jikelele. And siyakubona ukuthi uTrump udivisive kakhulu, indlela akhuluma ngayo ngabantu abamnyama, labalatina, labanye nje ama-Arabhu, lama-Muslim, kuyacaca ukuthi ngumuntu oyi-racist ongakwazi ukuhlanganisa abantu. And le ndlela futhi akhuluma ngayo labantu besifazana, ubabhekela phansi, and ngumuntu lwano obhekela eminye imihlobo yabantu phansi.
Ama-Republicans wona aza kwenza eyawo i-convention ngeviki ezayo, kuyini abantu abangakukhangelela?
Well, i-convention yama-Republican I think kuzobe sokuzama ukuthi baqondisise noma esingathi ba-rebate i-convention yama-Democrat, bazame ukutshengisa uTrump engumuntu o-strong kakhulu ekuthini ulwela i-America First. I think bazobuyela back to strategy sabo sika-2016 esamwinisayo uTrump, ngoba mase siyeqinisweni angiboni ukuthi balazo sesinye i-strategy esingcono, ngoba uTrump ngokwakhe singathi u-toxic. Ngoba even singabuyela emuva sinanzelele ukuthi ngo-2016 wakhona ama-Republican amaningi esingathi i-establishment yama-Republican ama-leaders akhona ayengakuthokozeleli kakhulu ukukhethwa kukaTrump ukuthi a-represent ama-Republicans, ngoba bebona ukuthi uvele engumuntu ongakwazi ukuhlanganisa abantu, ongagcine seyilimazile kakhulu i-Republican Party. So ngiyazi ukuthi nge-convention yabo lezayo bazozama kakhulu ukuthi ba-repay damage esiyenziwe ngu-Trump.